Sokuyizika disendaba ku VOA Ndebele.
Amatshono zihlobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku-Studio 7, Air Voice of America, sisakaza kuseWashington, D.C.
Olamukela ngenjabulo ku-Studio 7, ngoMvulo mhlaka 21 kuNhlangula 2021, ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje,
idolobho lisebenza ngeMinistry of Health and Child Care sile-vaccine esibiza sithi Sinopharm dose 1 and 2 yenelisa ukuhlatshwa le-vaccine kulezi ndawo, United Bulawayo Hospital, Mbizo Hospital laseNgutsheni Hospital.
Ikhanseli yakoBulawayo yethule isaziso sokuveza ukuba yiwaphi amakilinika lezibhedlela ezizabe zihlaba ijekiseni yokumelana le-COVID-19.
Ithiwe ingabingi yokuthi sibe sisemsebenzini, but otisha bekwanise ukwenza ama-WhatsApp group or ama-online learning, and kube yimuye futhi uhulumende osithengelayo ama-data bundles lawo.
Inhlanganiso ezimela amalungelo abantwana lababalisi zikhuthaza uhulumende ukuthi engavuli izikolo ngeviki ezayo njengalokho obekuhleliwe, ukwenzela ukwenqabela ukumemetheka kwe-coronavirus. Owayengumfundisi oledomo eZimbabwe ongowebandla lokholo lesiKristu eleRoma, uFather Emmanuel Rebezo, ubekiwe nenhlonipho yeqhawe lesizwe emathuneni eNational Heroes eKhanamhla. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Kulabantu abalikhulu lamachumi amahlanu lanye abahlolwe bafunyanwa bele COVID-19 eZimbabwe izolo. Leli gciwane labulala abayisithupha. Lokhu kwenzakala ngesikhathi iKhansela yakoBulawayo isiyethule isaziso sokuveza ukuba yiwaphi amakliniki lezibhedlela azabe ehlaba ijekiseni yokwenqabela i-COVID-19. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba yakoBulawayo.
EZimbabwe uhulumende seyenelise ukuhlaba abantu ijekiseni yokumelana le-COVID-19 eyakuqala abedlula inkulungwane ezingamakhulu ayisikhombisa 703,065, kuthi asebehlabe okwesibili sebesedlula inkulungwane ezingamakhulu amane 435,668. Usiqhwica mfundo solwayo Ngwenya, omunye wabaqondisi bomsebenzi esibhedlela sempilo Central Hospital, uthi i-COVID-19 lokhu iludubo eZimbabwe.
Ngiyabonga kakhulu abe-Studio 7 ngokuhambisa lo msebenzi wokuthi balixwayise isikhathi sonke, ngoba kuzanceda usiya ngaphambilini. Okwamanje lo mkhuhlane sumubi, subuya ngobubi bona obeyane esalitshela khona. Lingalali lo mnye umuntu elitshelele eceleni.
Usolwayo uqhubeke elimukisa abantu ngembuthano enjengemfeni.
Ngiyanazelela abaningi ngizawunompola ezimfeni. Kumele abantu ezimfeni kuhambe abantu abalutshwa ana izihlobo kuphela. Likhale likhatshana, ngoba nxa kuhanjwa emfeni liyanompola njalo lithelelane umkhuhlane osiya phambili.
IZimbabwe ikuhlandla lesithathu le-COVID-19 okugcizelelwe ngusolwayo.
Bona lapha umkhuhlane lo usumemetheka, bathi nje ibhubhane leli kukhanya kuleli hlandla lesithathu selile ibhubhane elivela kwamanye amazwe. Leli liyanamathela, linamathela abantu abaningi ngesikhathi esifitshane. Yikho libone emalokitshini ibhubhanelela sokuthiwa kule ndawo okuthiwa ngama-hotspots.
Kunjalo nje kulandela ukuqhamuka kwehlandla lesithathu lobhubhane lwe-COVID-19, iKhansela yakoBulawayo imanyene logatsha lwezempilakahle bethule isaziso samakilinika lezibhedlela ezizabe zihlaba amajekiseni avikela umkhuhlane we-COVID-19. Isikhulumeli seKhansela yedolobho lakoBulawayo unkosikazi Nesisa Mpofu uchaza lokho.
Idolobho lisebenza ngeMinistry of Health and Child Care sile-vaccine esibiza sithi Sinopharm dose 1 and 2 yenelisa ukuhlatshwa le-vaccine kulezi ndawo, United Bulawayo Hospital, Mbizo Hospital laseNgutsheni Hospital. Esesiba le-vaccine esibiza sithi Sinovac dose 2 le ikhona e-United Bulawayo Hospital. Covaccine esibiza thola akhona u dose 2 kulezindawo emakhandeni clinic, Nkulumane clinic, Princess Margaret Rose clinic.
Izibhedlela ezibalisa United Bulawayo Hospital, Impilo Central Hospital, Lengutsheni Hospital zizabe zihlaba uzulu ijekiseni lakuqala lelesibili eleSinopharm leSinovac vaccine. Amakilinika abalisa iEmakhandeni Clinic, Inkulumane Clinic leprincess Margaret Rose Clinic azabe ehlaba ijekiseni yesibili yeCovaxin kusukela lamuhla. Olwela amalungelo oluntu unkosikazi Patricia Chabalala uthi ukhathazekile ngodaba lwezikolo.
Kambe uhulumende wethu uzakhangela yini konke okuza kwenza ukuthi abantwana bavikeleke kuCovid? Uzaba nika yini konke okufanele ama-sanitizers?
EZimbabwe kulabantu abedlula amakhulu amane enkulungwane ababanjwa igcikwane le-COVID-19 kwasila abedlula amachumi amathathu lasikhombisa enkulungwane 37,184 kwasila abedlula amachumi amathathu lesikhombisa enkulungwane 37,184 kwabhubha abedlula inkulungwane eyodwa lengxenye 1,672. Ngimele iStudio 7 yobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Inhlanganiso ezimele amalungelo abantwana lababalisi zikhuthaza uhulumende ukuthi engavuli izikolo ngeviki ezayo njengalokho obekuhleliwe ukwenzela ukwenqabela ukumemetheka kwe-coronavirus ngesikhathi inani labatholakala bele-COVID-19 lilokhe likhuphuka elizweni. Inhlanganiso yeZimbabwe National Union of School Heads leyeProgressive Teachers Union of Zimbabwe zitshele iStudio 7 ukuthi zikhuthaza uhulumende ukuthi avule izikolo ngenyanga kancabakazi sokukhudumala njalo le-COVID-19 singaneno. Uhulumende ubikwa isithi idalele ikhabhinethi lizakwethula isinqumo ngokuvulwa kwezikolo. Sixoxalo nkosikazi Nokuthula Hlabangana, umsekeli kamkhokheli we-PTUZ ngalolu daba.
Siyakucebisa uhulumende wethu ukuthi angakwenza ukuthi i-teaching ingabi ngeyokuthi sibe sisemsebenzini, but othisha bekwanise ukwenza ama-WhatsApp groups or ama-online learning. And kube nguye futhi uhulumende osithengelayo ama-data bundles lawo, ngoba thina ngenyuvu esikiyo nemali esiyiholayo asingeke si-afford ukuthi sifunde sithenge i-data lokuthi daily sibe lama-lessons nabantwana. Last time besivulile abantwana bebeminyeni bebebaningi bebe more than 20 e-recommenda ukuthi ngesikhathi se-COVID at least akube le-social distance, okungela social distance. And khathesi sengasibona i-COVID mamatheka, so kuzaba wese ezikolo zingavula. Kunezikolo for example ezemakhaya, uzathola ukuthi emakhaya kule ntandane kakhulu abantwana abazali babo obayahlala bogogo aba-afford ukuthi bethenge ama-smartphones la kumba ama-tablets ukuthi bakwazi ukuthola umsebenzi uthunyezwa ngotisha. I-government ayikhulumisane nama-organization anjenge-UNICEF acelele abantwana bona laba abadubekayo kakhulu abasemakhaya ukuthi at least bangabatholela ama-learning gadgets. Kunye futhi esikuthiwe ukuthi bazathi thina sivule njani, sivale amabhawa ama-church, akula church esivulo esikhona khathesi, imithato yonke akusekho ezimfeni ngapho abantu abangu-30. But thina sizathi abantwana abahambe ezikolo abantwana for example uma-government school, high schools in urban areas yathola abantwana abuya 6,000. What are we saying? Are we saying the lives of the teachers and the students sithi akuqakathekanga impilo zika-teacher yomntwana? Sithi hayi, bahambe beyethelelana i-COVID yakhona ngoba sikwazi wonke umuntu yabevela khona. Secondly, knowing them, siyabazi ugovernment wethu ukuthi njani. Iy'kolo ziyavula kungelo-30-weyo, one-COVID nongela-COVID siyadibana ezikolo khona ngapho, sesiyathelelana more.
Kodwa uhulumende selimazisi ngesinqumo lesi.
Simazisile ngesinqumo sonesi ukuthi i-government yethu kumele kubone ukuqakatheka kokuengeja, ukukhulumisana. Ezithi zisivale izikolo bephusha into yamakhala le continuous asikali ukuthi it's good for the learners, and but we are saying for these learners who are writing this year ababhala lo nyaka sure babebe kuqalise nini. At the end of the day, it doesn't become fair considering ukuthi le standardization asikaphushi la wese into le mele yenziwe throughout the whole country, but we are saying maybe in two years sesibona la ithi sesiqalisile ukukwenza labantwana. Ngoba mina nginje kungumbalisi kuyanzimela, sengikhangela lo mholo wami engiwutholileyo nge-Friday nge-payday ngendleko engilazo lokuthi ngikwazi ukuthi ngenze extra mile because ikhala le extra mile kutisha ovele underpaid at the end of the day. So thina sithi ukwenza ukuthi into yonke ihambe kuhle, pay the teachers well, assist the parents, assist the schools with the most important things ezifunakalayo. Abantwana labazali abayihlulekayo igovernment adinge ama-organizations that can assist to buy ama-learning gadgets that these children can use during this time SDOA COVID era.
Lowo ngunkosikazi Nokuthula Hlabangana, umsekeli womkhokheli we-PTUZ, esixoxa naye ekoBulawayo. Wayengumfundisi olodumo eZimbabwe kubandla lokholo lwesiKristu eleRoma, uFather Emmanuel Rebeiro, obhubhe ngolwesine lweviki edluleyo, ubekiwe ngenhlonipho yeqhawe lesizwe emathunini awe-National Heroes Acre eHarare namuhla. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngocweleyo.
Ngokuthathe lengoma zeRoma emngcwabeni kaFather Rebeiro, owayengasiye umfundisi kuphela kodwa engumlobi wengwalo ezimbalwa ezasetshenziswa ezikolo ezigoqela lesihloko esithi Mshadura elaluswa ngolimi lwesiShona. URebeiro wayekukomiti yaluba ingoma yesizwe njalo ngomunye wabantu abalolwa ngeflegi yesizwe. Ngaphandle kokuncedisa kwezombusazwe, lumfundisi waloba amabhuku lengoma ezimbalwa ngolimi lwesiShona ezokholo lwesiKhatholike. Omunye umfundisi olodume eZimbabwe oyisiphathamandla senhlanganiso yomanyano wezinkonzo eyeZimbabwe Council of Churches, uMnumzana Kenneth Mdata, uchaze uRebeiro njengomuntu owapha isibonelo esihle sokuba uhlangothi lwabokholo lwesiKristu walakho ukuphathisa kwezombusazwe elizweni.
Abantu abaningi bayamazi ngomculo kodwa abanye abakwazi ukuthi uqale ukusebenza lamanye amabandla ngama-1960s belungisa i-music yama-Africans. Wayenza i-contribution enkulu kakhulu kumculo lo owamabandla. Futhi ubaba uRebeiro usebenze kakhulu ngezombangazwe.
Omunye ongene esinto eRoma owakhonte ayishoots lomfundisi Rebeiro, uMnumzana Matthew Rutsito, umcabe njengomuntu osebenzele eZimbabwe kanzima.
Ukubhubha kukaFather Rebeiro sathe kabuhlungu sibili. Ube ngumuntu okade eziphethe kahle, ube ngumuntu okade ehambisa ilizwi lenkosi.
Umongameli Mnangagwa uchaze umunye njengomuntu owaphila impilo enhle, yena obhubhe eseneminyaka engamachumi ayisishiyagalombili lasithupha 86, esithi lokhu kutshengisa ukuba ubephila impilo ehlanzekileyo, esithi abasha bengafunda kumpilo le ngokushiyana lezidakamizwa.
Indaba zezidakamizwa seziphazamisa abatsha. Kwabatsha ngikhuthaza ukuba lihloniphe abazali, lihloniphe wonke umuntu. Yikho esikufunda kumpilo kababa uRebeiro. Sesizaqhubeka silisana kanzima lodaba lolu olwezidakamizwa.
Kumaviki edluleyo kube lembiko ethi abatsha abangenamsebenzi sebetshona bezilibazisa ngokuzidakisa, okuyinto esitshiye abazali behlukumezekile. Umnakaka ugcizelele esithi kumele abatsha bethole isikhathi sokwenza izinto ezibathuthukisayo, esithi konke umuntu elizweni ulomlando wokulungisa udaba lolu. Okusekele ngabenhlanganiso yabasakhulayo e-Youth Against Alcoholism and Drugs, ufakaze umkhokheli wayo uMnumzana Thungamela Izimonte othi udubo lwezidakamizwa solubhahile elizweni kusengezwa like ukuqhamuka kwe-COVID-19.
There has been an increase in drug abuse exacerbated by the COVID-19 pandemic.
Sekunodubo lwezidakamizwa elizweni ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19. Udubo lomnotho lwenza abantu bathwale nzima. Kulezi nsuku abantu banatha kakhulu isidakamizwa esibizwa kuthiwa ngumtoriro.
Ezimutoriro.
Umfundisi Rebeiro ozelwe ngomnyaka ka-1935 eChivu ubhebele esibhedlela se-St.A eHarare, njalo udume ngokuphathisa empini yenkululeko. Waziwa njalo ngokuncedisa owayengumongameli uMnumzana Robert Mugabe nomunye wakhe uMnumzana Edgar Tekere ukubaleka kwele Mozambique ngesikhathi sempi yenkululeko. Waphinde wanikezwa uMgabe indawo yokuhlala ndawonye lelinye iqhawe uMnumzana Enos Mkaba ngemva kokukhululwa ejele bebotshe ezombangazweni. Umongameli Emmerson Mnangagwa naye ufakaze ukuba uRebeiro ngi omncedayo ukusinda engozini yesigwebo sokulengiswa ayesethulelwa esesiza icala lokufuna ukugingulwa uhulumende wabamhlophe. Wafunda ekutama mission kukomere le-Great Teachers College, wenza izifundo ezetheology eTeachers Worship Mission, wazokwenza izifundo ezemasters degree eBloomington College of Music eMelika. Wagcotshwa ukuba ngumpriest weRoma ngomnyaka ka-1964. URuperio ube engumfundisi wokuqala ukungcwatshwa eNetherheroes Acre, okuyindawo ebekwamaqhawe esizwe. Ngimele iStudio 7 miseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Live talk namuhla sikhangela ukuqhubeka kohlelo lokuhlatshwa kwabantu ejekiseni ye-COVID-19 elizweni. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe namafitshane.
Kulabantu abalishumi abafileyo abagoqela abantwana abathi 12 abafile engozini yokutshayeka kwemota ebibathwele eMontgomery esigabeni se-Alabama kwele Melika izolo yahle yalumatha umlilo. Umthunywa oqakathekileyo kwele North Korea uMnumzana Sung Kim umanyane labameli bamanye amazwe kwele South Korea lakwele Japan edolobheni leSeoul namuhla behlaziya udaba lokwephulwa kwezikhonjiso zokulungisa izikhali zenuclear ngele North Korea. Labavela emazweni awezwekazi le-Afrika abangaba yinkulungwane eyodwa sebafike esihlengeni esibuswa ngele Italy eseLampedusa, okungenye yendawo evame ukufikela abadinga ukuchathela emazweni aweyurophu. Leli nani likhangelelwe ukuqhubeka liqonga ngalesi sikhathi izwekazi le-Europe liphakathi womkhathi wokutshisa. Inkulungwane lenkulungwane zabantu bagijimele ngobuningi ngakomunye umuzi wemaphandleni kwele South Africa ngemva kokufunyanwa kwelitshe ebelikhanya lingamanye aligugu. Kodwa iningi lalabo bantu licine licunuka okwamagama ngemva kokuba iziphathamandla kanye lezingcweti ezibona ngamatshe aligugu sezithe leli litshe kayisilo litshe eliligugu njengedayimani.
Kwezempilakahle ukusilela kolwazi ngesifo se-hemophilia esibangela ukopha kuthiye abaningi bebhekane lenkinga zokuphazamiseka empilweni zabo. Abanye begcine sebesithi mhlawumbe yikuloywa okudala ingxabano emulini kanye lokungenelisi ukuzinakekela ngendlela abangafisa ngayo. Intatheli zindaba yethu uMakhpeter Ntambe usethulela lolu daba ngogcweleyo.
I-hemophilia yisifo esibangela ukopha emzimbeni womuntu esivame ukuhlasela besilisa ikakhulu lanxa nje kulehlekane labesifazana abangahlaselwa yiso. UMnumzana Fine Machona ongunobhala jikelele wenhlanganiso yeZimbabwe Hemophilia Association uthi udubo olukhulu yikusilela kolwazi okuthi abantu bengazwisisi ngalesi simo.
Not most of the people they know about hemophilia. So number one, that's the biggest issue.
Kushwana abantu abakwaziyo nge-hemophilia okusuka kube nzima ukuthi bathole ulwazi loncedo kuye lokuthi sazi ukuthi abantu bangaki abanalesi simo.
Uthi abantu abahlaselwa yi-hemophilia badinga uncedo lwemithi yokusekela igazi ukuba lenelise ukunquma livale isilonda kumbe lapho umuntu oyabe ewopha khona ebizwa ngokuthi ngama-clotting factors. UMnumzana Ngqobilitha Ndlovu osebenza labalesi simo esigabeni seMandebeleni uthi limithi iqakatheke kakhulu noma bengayitholi ngemfanelo zikhathi zonke.
Hlangana labo njengabantu abele-hemophilia lukhulu kakhulu hemophilia ngoba kulemihlobo emibili. I-hemophilia A eyiyo ehlatshelwa u-factor 8 then sokusuka lo-factor 9 ohlatshwa kwi-hemophilia B.
UNkosazana Lucy Marowa wenhlanganiso ye-National Blood Service Zimbabwe uthi basebenzelana nenhlanganiso ezigoqela ezikhangela ngalesi simo emhlabeni jikelele lezaselizweni ukuphathisa uzulu kulolu daba.
National Blood Service Zimbabwe, we take the National Hemophilia Program is part of our duties to the nation to help those who need
National Blood Service Zimbabwe. Sikuthatha njengomlandu wethu njengesizwe ukuba siphathise abale-hemophilia abadinga imithi ethile ephathisa kulesi simo.
Uthi lokhu kugoqela ukudinga imithi edingakalayo ukuyigcina ikuma temperature alungileyo kundawo zabo, ukuyibhadalela umthelo wejuti noma lapha nalapha uhulumende evumeza ukuba limithi ingene kungela nhlawulo, ukuyithwala limithi isiya kundawo zonke zelizwe ukuba abantu ababuya nencwadi ezama-prescription bayithole kalula. Ethi sikhuluma kanje ikhona eminye esanda kungena elizweni. UNdlovu uthi lesi simo senza kube nzima ukuba umuntu esebenze, ngakho babona kulicebo elihle ukuba umuntu azisebenze.
Ngikhangelele ukuthi uma usebenzela umuntu kulehlupho ngoba uzakwanisa ukuthi lo le 2 weeks emsebenzini angeke akuvumele lokho umuntu ayekuqhathile. So nxa kade kungaba khona umuntu asengaqhathisa abantu abalehemofilia kube lama-project nje esiwakwanisa ukuthi siwarane siziyenzele ukwenzela ukuthi nxa usesibhedlela kumbe kungathi umuntu kawuzwa kuhle kube lo munye ozale ukhangelele i-project yakho iyabe ihamba, akufanani lokuthi kube lo munye umuntu ozakumsebenzile.
AbeZimbabwe Hemophilia Association bathi amalunga abo avame ukulahlekelwa yimisebenzi ngenxa yalesi simo, njalo abenelise ukuqhuba imisebenzi enzima bengenelisi njalo ngenxa yalesi simo ukuhamba kalula ngemijova, amabhasi lezimota ezithwala uzulu. Abanye babo babikwa sebegula imikhuhlane yengqondo ngoba bekhathazekile emoyeni bengazwisisi umkhuhlane abalawo. Ukuhlolwa igazi ikakhulu nxa kulabanye abemule abalohlupho lokopha ngenye yendlela engenza ukuba umuntu azi ukuba ulaso lesi simo na kumbe hatshi. Kodwa abantu abaningi bagcina besibona ngokopha sebekhulile. Ingcwethi zezempilakahle zikhuthaza ukuba abantwana abaziwayo ukuba balaso lesi sifo kumele bevikelwe bengabi eseduzane lezinto ezingaba yingozi ezingabafika, okufana labongqamu, amareza, izigelo lokunye. Zithi njalo kumele bagqokise ingwane ezibavikela leyo lamaphethi avikela amadolo lezandla, ikakhulu labo abayabe sebegaxa. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMapisa Ntambe.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM, 4930, 6170, 7270, 6040 naku 15460 kHz kushort wave.
Kukhangelelwe ukuba isidumbu sikamoyi umnumzana Kenneth Kaunda owayengumongameli weZambia obhubhe ngeviki ephelileyo sizahanjiswa kuzulu ezabelweni zonke engekangcwatshwa mhlaka 7 ngoNtulikazi. Baningi abagoqela abekuviyo lezipha abancoma imisebenzi kamnumzana Kaunda. UGif Dube usethulela lolu daba ngogcweleyo.
Uhulumende wakoleZambia ubika ukuthi isidumbu sikaKaunda sikhangelelwe ukuba sizathwalelwa ezabelweni ezilithumi lapho abantu abazakhalela khona umndeni wakhe. Kungenziwa konke lokhu kuzangcwatshwa kuviki yakuqala kuNtulikazi. UKaunda wabusa eleZambia kusukela ngomnyaka ka-1961 kusiyafika umnyaka ka-1991. Wasebenza kakhulu lo moyi uJoshua Nkomo owayekhokhela ibandla leZaphu. Abalwa impi yenkululeko belulongwa kuviyo leZibra kweleZambia bayizincoma kakhulu imisebenzi kaKaunda. Baningi abalolongwa ekusebenziseni izikhali bekweleZambia ngesikhathi sempi yenkululeko. Iningi labo babesekela ibandla leZaphu. Kulabanye njalo bagcina besuka kubutho leZibra sebelolongiwe bayangena kweleZanla elaliphansi kwebandla leZanu. UMnumzana Romanyati ngomunye wabaqala kulolongwa eZambia.
Ngiyakhumbula ngisuka lapha ngibaleka sevuke ngifaka ejele. Ngasuka lapha ngafika eZambia. Into engayenzayo ngasiba abantu bakaKaunda abantengimile. Wangiyeda kakhulu wangifaka ebhasini eyayivele incedisa abantu asuke eRhodesia besiye eTanzania.
Unyathi uthi uKaunda waphendla indlela yokusebenzisa izikhali ebambisana no-Abraham Kiwane, uSikhwele Moyo, uThomas Ngwenya, uDumiso Dabengwa labanye.
Kwathi ufuna ukubona ngayo kuye kuliwa namabhomi lapha uNkomo esevumelana kube kusibe namabhomi isikhali zinke uNkomo wathi uKaunda ngaba njani uKaunda lethi ngifuna ukubona ngilontshi amhlaba. kwenye hata enda ukanelea kula wandu kwa vile kubavu la anini kuto ukuni mke mzeo mwawende ya ukule mza uchela mwakuma lali ya mandu kaunda wa mti ya mungi ya mtula watu lakwa ha mtu wani mtu wani le uweke sinini yote yote niga ina that was 1952 mtu wani weke mungeli zikani edi vile ekanga niga lezi zikani lali zile
Omunye njalo esiqophelayo uhlelo zimbabwe today asixoxeni umnumzana Mark Mbayiwa owalwa impi yenkululeko uthi uKaunda wasebenza kakhulu loba nje abamhlophe babebhomba indawo zonke kwele Zambia
ukusinceda lanxa kwakunzima kutheni wayengumuntu esayesilaye esincedisa ngayo yonke into ukugcina liberation movement elizweni lakhe was not a joke because abantu beZambia they lost eventually everything he the government he bomba throughout the day he made people not to believe in Kaunda
loko kuzelela umnumzana mkhululi zulu laye owalwa impi yenkululeko
ngozokezikamba ayibheti lokankomo ekhupha kuliwa sibili ilizwe lakhe laba yibheti kamba amanye amaprezidenti noma la ukuthiwa ngamajayenti bala ukugcina ezomhlanganiso zenkululeko bathi abafuni ukuthi kulwelwe kumbe abalweli benkululeko kubelwe besuke emazweni abo yena wala kuphela lakathi sikhonapha sesizokhuluma ngokuthi ukuthi ubani sasinke kumatrenji bengazange bavume ukuthi bahlale labanye abantu ababesalwela inkululeko njenge-ANC yakhathi ekucineni emuva kuthi uKaunda nazabe le ndaba lo babeyitshaya amabhulu kodwa nazange ayekele kwaze kwasekucineni
kukhangelwe ukuba umongameli Emmerson Mnangagwa kuza kuya engcwabeni kaKaunda Imele isitudio 7 vise Maryland no kids do.
Kwezemidlalo wayengumdlali weqembu elimela ilizwe emdlalweni kakhilikithi uKyle Jervis uthi ukulimala lokugula kumenze wacabanga ngekusasa lakhe lemuli yakhe yikho esethethe umhlala phansi intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo
uJervis oleminyaka yokuzalwa ngama32 ukhuphe umbiko ensukwini ezendluleyo futhi usetshiya udlala umdlalo kakhilikithi loba nje ubesesilile kumikhuhlane emithathu eke yamhlasela ekuqaleni komnyaka
ngemva kokungabi neqiniso lokuthi uzaphenduka ngidlale yini ngesikhathi ngilimele iqolo ngiphinde ngagula ngokubindi lokhu kungenze ngacabanga ngempilo yami nxa ngingasengumdlali womdlalo kakhilikithi nginengqondo okumele nginakazele njalo-ke ngivele ngikwazi ukuthi kangisuke ngidlale ngokuphela yikho bese kumele ngicabange amasu okuziqinisa lemuli yami akusikho ukuthi ngibone angani angeke ngiphinde ngenelise futhi ukudlala kuzingala phezulu kodwa udaba lusekuthini umcabango wami usekulungiseleleni ikusasa lami
intatheli zindaba ezemidlalo uDumiphe Dlakama uthi kumethusile ukuthiya kukajavis ngoba ubesadingakala kuqembu lezimbabwe
uye-ke ngathi sikhayele ukuthi usethenjiwe khonapha ezimbabwe laba abafeleke ade kumdinga kakhulu kodwa banxa khongela i-age yakhe-ke i-age lana yokuthi umdlalo le-cricket yikho umuntu abesekuprimary khonaphana abo-32 kawusitsho ukuthi-ke isikhathi lapho kathi zokuzeke emdlalweni ye-cricket sengumuntu osethenjiwe kakhulu kodwa-ke angokuritaya kwakhe futhi ukuthi sokuyi-big globe uzimbabwe cricket
ujavis limale iqolo ekuqaleni kwanyakenye idlalela iqembu lesizwe lidlala lele-sri lanka waqeda umnyaka wonke engadlali kuthe kuqala lonyaka wahlaselwa umkhuhlane we-COVID-19 wabanjwa umkhuhlane woguqo waphinda njalo waba lo mkhuhlane obangelwa yimikhaza i-tick fever ngesilungu lo mdlali uqale ukudlalela iqembu lesizwe ngomnyaka ka-2009 njalo udlale ama-test alitshumi lantathu ama-ODIs angama-humi mane lathiwa munye kanye le midlalo ye-2020 engama22. Ngiyimele i-Studio 7 kobulawayo ngimujoseph Njanji.
Singakehlukani yesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Ikhansili yakobulawayo yethule isaziso sokuveza ukuba yiwaphi amakliniki lezibhedlela ezizabe zihlaba ijekiseni yokumelana le-COVID-19 kwabaqalayo lasebehlaba eyesibili. Inhlanganiso ezimela amalungelo abantwana lababalisi zikhuthaza uhulumende ukuthi engavuli izikolo ngeviki ezayo njengalokho obekuhleliwe ukwenzela ukwenqabela ukumemetheka kwe-coronavirus. siluqeba lapha uhlelo lethu lanamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga ngekhonapha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.